Soko izika disenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olambulela kustudio 7 ngesonto mhlaka 25/4/2020 nguGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje, lamemetheka igcwane lecoronavirus eZimbabwe okulabantu abalijumi lambili 12. Abahlolwe izolo batholakala belomkhuhlane we-COVID-19. Uhulumende weZimbabwe ukhankasela ukuba zesulwe izijeziso zenotho ezetheswa inkokheli yebandla elibusayo. Kodwa kulabanye abantu elizweni abathi izijeziso lezi ngezokuthi kulungiswe okuningi okubhekane lozulu.
Siyabazi ukuthi bela amaphutha amaningi abantu laba. Noma bangathini vele kulaluto abangabakalilungisa abantu abavele baba-corrupt from the word go.
Zonke lezi ndaba lezinye zizozizwa kulumsakazo. Yamemetheka igciwane le-coronavirus eZimbabwe okulabantu abalijumi lambili 12 abahlolwe izolo batholakala belomkhuhlane we-COVID-19. Uhlangothi lwezempilakahle luthi kulabantu abafika boze inkulungwane ezilijumi 8,269 asebehlolwe eZimbabwe batholakala belomkhuhlane lo kusukela ngombimbitho lonyaka. Unani leli sokubhubhe abedlula amakhulu amabili lamashumi amathathu 236 kwaphepha abafika phose inkulungwane eziyisificaminwembili 7,785. Emhlabeni wonke jikelele, isibhedlela seJohns Hopkins University sithi kulabantu abedlula izigidi ezingamashumi amane 43 million asebehlolwe batholakala belomkhuhlane we-COVID-19. Kunani leli sokubhubhe abedlula izigidi 1,151,000. Iziphathamandla zelizwe leZimbabwe zithi namhla lusuku oluqakathekileyo lokulwisana lezijeziso zenotho ezetheswa inkokheli yebandla leZANU-PF ngamazwe entshonalanga. Abalandeli bebandla leZANU-PF bathi kazesulwe izijeziso lezi, kodwa abanye abakumabandla aphikisayo ngabakusekeli lokhu. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Usuku lolu lonyaka lunanzwa ngaphansi kwesihloko esithi Resilience, Progress and Solidarity under an Environment of Sanctions. Akulamcimbi kaZulu oqoqwe namuhla kusesatshwa ukuthi abantu bangathapha igcikwane le-COVID-19. Kube lomcimbi wezemiculo izolo obekulabaculi abedlula amashumi amathathu abahlabele ingoma ezitshiyeneyo ebeziphuma kumabonakude owe-ZBC. Umongameli wakwele Mozambique umnumzana Philippe Nyusi wethule umbiko lamuhla esithi kumele izijeziso zenotho lezi zesulwe ngoba sezibhidliza umnotho welizwe leZimbabwe. Lokhu kusekelwe ngumongameli wakwele South Africa uCyril Ramaphosa, umongameli John Magufuli wakwele Tanzania, umongameli wakwele Kenya umnumzana Uhuru Kenyatta nomongameli Hage Geingob wakwele Namibia. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi izijeziso lezi kumele zesulwe.
To call upon Britain and America to unconditionally lift.
Sifuna iBritani leMelika besule izijeziso lezi.
To utilize available media platforms to call upon the unconditional removal.
Unkosikazi Judith Ncube umphathintambo wedolobho lakobulawayo ugcizelele esithi izijeziso lezi zikhahlameza uZulu.
Into yama-sanction into enzima kakhulu.
Unkosikazi Ncube uthi izijeziso zenotho zihlupha lamazwe akwezwekazi le-Southern African Development Community.
Yikho libona i-SADC countries zisondele ukuthi zime leZimbabwe. Ngoba ungakhangela iZimbabwe ayikho yodwa esihlengeni. Impahla ezisuka eSouth Africa mhlawumbe ziseZambia ziyabe zidlula phakathi kweZimbabwe, kumbe ezisuka kuboBotswana ziyabe zisuka khonapha nxa ziseZambia, and so on and so on. Kodwa nxa iphakathi kwama-sanction lawo nalawa amazwe akusati countries literally aba affected.
Uthi kumele abantu bekhulumisane ngezijeziso lezi.
Sizaqhubeka sikhangela lokho sifisa sisunduza ukuthi ama sanctions kawashushwe ngoba aselimaze asenze abantu balimala kakhulu psychologically, mentally, physically. Sikhangeleleke ukuthi njengama human beings abantu kukhulunyiswane. Siyabonga ukuthi umongameli iprocess leyo kudala iqalisile.
Lokhu kusekelwa ngabanye njalo abalandeli bebandla lezanu PF abagoqela umnumzana Believe Gawule.
Kuthiwa ngama-targeted sanctions. Ngitsho laba abatargetwa ngama-sanctions vele ngitsho abantu abalodubo ngabantu nje kuphela jikelezi, abantu makhaza yibo abahluphekayo, abantu makhaza yibo abahluphekayo, abantu bangaphandle lapha yibo abahluphekayo. Ukuhlupheka kwakhona kwenziwa ngabomu ukuthi bayakwazi ukuthi ama-sanctions la ngakuhluphekisa abantu ukuze baye bavukele uhulumende bagenqule uhulumende wabo ngomvukela.
Umnumzana Khaliphani Phugeni, isikhulumeli sikamongameli webandla le-MDCT, uthi kazincedi lutho izijeziso zenotho lezi.
Kodwa sesikubonde ukuthi ama-sanctions njengoba ekhona nje iminyaka sesiyafika ko-20 khonapho. Uswazi lwakhona hhayi aluncede, alusatshayi laba abantu sesicabanga ukuthi bazotshaya lubona. So lutshaya abantu lapha ku-ground. Ngitsho kanjani lokho? Ngitsho ukuthi laba abaphethe sasifuna uswazi lutshaye bona. Bangagula bayaphuma bona be-South Africa baye eMelika baye kuphi kuphi abafuna khona. Abantu abo bafunda phesheya, into zabo ziyahamba. Abantwana bethu yibo nathi esingakwazi ukuphuma phandle sithole usizo ngaphandle ngoba sinamali, asinama US dollar, akukho kukhona. So sithi-ke ngenxa yalokho ama-sanctions lawa awakhutshwe. Why kumele akhutshwe? Ngoba awasela msebenzi lo esasicabanga ukuthi azoba nawo sokwehlula, sokuhlupheka abantu.
UPugin ugcizelele esithi
masitsho kanjalo asitsho ukuthi izani ilungile noma akumelanga yenze la ama-reforms okuthiwa ayiwayenze. Ayiwayenze, kodwa into esitshoyo ukuthi ama-reforms lawa angahlanganiswa nama-sanctions ngoba clearly ngabe kuthiwa ama-sanctions la aluswazi oluzwayo ngabe izanu seyatshintsha, but ngoba kayitshintshi awakhutshwa ama-sanctions.
Kodwa bakhona abathi izijeziso zenotho kazihambelani lendlela ilizwe leZimbabwe elibuswa ngayo. Umnumzana Fidelis Moyo owalwa impi yenkululeko uthi bayazihlulekela ababusa ilizwe leli.
Siyabazi ukuthi bala maphutha amaningi abantu laba, noma bangathini vele kulaluta bangabakalilungisa abantu abavele baba corrupt from the word go former from tinesikwazi history yabo from the word go bebasuka vele abazange bayobebe abantu abastraight. So sikhulumeni iqiniso, uyazothi i-sanction day lezi phukuphuku lezi ezinye zesadaka ezingakwazi ilutho ezilokuzilandelana labantu laba abantu abadangile izichuliwe lezi.
Olwela amalungelo kaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo uyakusekela lokhu.
Okuluhlungu ngento yama-sanctions eqinisweni yokudlalisa ithuba lemali elizwe, ngabe bebe-serious akudingi rali, akudingi ukuthi utshone jayivisa abantu, kudingi ukuthi behlale etafuleni lezizwe zona ezi ezibasanctionileyo.
Umongameli webandla leMthwakazi Republic Party umnumzana Mqondisi Moyo uthi uhulumende udlala ngabantu.
I-sanctions gala le ebenziwe izanu PF izolo e-Rainbow Hotel kithi ngamadlwane kumbe ngamatope, ngoba okokuqala ilizwe leli alilama-sanctions, lilama-targeted sanctions kuma-officials kahulumende agoqela yena u-Emmerson Mnangagwa labantu babo.
Uhulumende wakwele Melika lamanye amazwe afakela inkokheli yebandla leli izijeziso isithi bephula amalungelo kaZulu njalo benza ukhetho olungakhululekanga. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Kusenjalo ihlekane lezizalwane zeZimbabwe ebelimanyane labalutshwana akade bemele ibandla elibusayo ele-African National Congress batshengisele namhla esigodlweni seMelika kule-South Africa besithi kumele zethulwe izijeziso zenotho ezethiswa abanye abalandeli bebandla lezanu PF. UBenedict Nhlapo usethulela lolu daba.
Le ingcosana ezalwa ngeZimbabwe ebitshengisela esigodlweni seMelika ePretoria besithi uhulumende weMelika esule izijeziso lezi. Isikhulume sebandla lezanu-PF kwele South Africa umnumzana Kennedy Mandaza ongomunye wabaqoqe ukutshengisela lokhu futhi akuqondanga ukuthi Melika isizenza ipholisa lokubheka ukuthi amanye amazwe enzani lokuwajezisa.
We are calling upon America.
Sithi i-America ayisuse izijeziso lezi ngoba zephula amalungelo
ethu.
Omunye wabebetshengisela endaweni le uNkosazana Gugungcube olilunga lebandla lezanu-PF uthi izijeziso lezi azisizi lutho.
Sikhathele ngama-sanctions. Ama-sanctions awazwisi ubuhlungu eni bantu abaphezulu, azwisa thina abantu abaphansi ubuhlungu, omama, abantwana, ogogo nabomkhulu, labantu abakhubazekileyo. Sithi thina phansi lawa ama-sanctions.
Umkhokheli webandla eliphikisayo ele-Ideal Zimbabwe umnumzana Tinashe Jonas laye obetshengisela uthi Zimbabwe ayidingi ukutshelwa ngelinye ilizwe ukuthi yenzeni.
Sanctions imposed by US on Zimbabwe.
Lezi zijeziso zitsho ukuthi iMelika iyasihlasela ngakho kufuze sizivikele.
Every Zimbabwe we should hold hands and defend our country.
Obemele ibandla elibusayo kwele South Africa ele African National Congress umnumzana Lekwete Dakota laye ukhuthaze ukuthi izijeziso lezi zesulwe esithi iSouth Africa isithwele nzima ngezidalwane zeZimbabwe esezikhitshiwe elizweni ikuhlupheka ukubangelwa ilezi zijeziso.
Abantu beZimbabwe baxwele wonke iregion yethu yeSADC. Bakhona la eMzantsi Afrika, bakhona eBotswana, bakhona eZambia, ukufika nala eKenya. Abantu baseZimbabwe bayasokola, baphila kanzima ngenxa yamasanctions.
Kodwa ke isikhulume sebandla lemthwakazi Liberation Front umnumzana Crispin Nyoni uthi ngamangala uhlaza ukuthi izijeziso ezethiswe iziphathamandla zeZANU-PF yizo ezibangela inhlupho ezikwele Zimbabwe.
Abalanhloni lalokhu abakwenzayo njalo lendlela abaqhamba ngayo amanga. Ama-sanctions akhona kondiswe kubo bona kuyindlela yezigwebo zalokhu abakwenzayo, zalokhu abakwenzayo.
Kusenjalo abebetshengisela laba behlulekile ukuthiya ugwalo lwezikhalazo lwabo esikoleni seMelika njengoba bekuvaliwe. Okuhlangothi lweMelika olubona ubudlelwano lamazwe akuzwekazi le-Afrika umnumzana Matthew Harrington utshele iZimbabwe liyakwazi okumele likwenze ukwenzela ukuthi zesulwe izijeziso zenotho.
The Zimbabwe Democracy and Economic Recovery Act, recently updated by Congress, has provided a very important tool for us and clearly identified the
Zimbabwe Democracy and Economic Recovery Act, esandukuguqulwa yiCongress, ikubeka sobala okumele kwenziwe, okunjengokuhlonipha imithetho lokuthi ibutho lingangeneli kwezombangazwe. Kungenziwa lokhu, sizasebenza kahle lelizwe leZimbabwe.
Concrete progress along those lines, the government and people of Zimbabwe will find a committed partner in the United States.
Kunabantu abafika phose ikhulu 83 abaphansi kwezijeziso zenotho lezi lamankampani adlelana lenkokheli zeZANU-PF afika phose amachumi amane 87. Malesilo 7 ePretoria kwele South Africa nguBenedict Mhlapo.
Umculi we-rap owaziwa kakhulu eZimbabwe uCalvin Nhliziyo Kaseko. Iphephandaba leSunday News libika ukuthi uCalvin ubhubhe engozini yemota eyenzakala eduzane langakibo eluveve eMadabukakusa. UCalvin waziwa ngomculo wakhe we-rap osumemetheka omakalisayo elizweni leZimbabwe lemhlabeni wonke jikelele. Sizalethulela okuningi ngalokhu kuhlelo lwabatsha. Singakangeni kusigaba esilandelayo sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli Donald Trump lo wayengumsekeli kamongameli wakwele Melika umnumzana Joe Biden baqhubekela phambili bekhankasela ukhetho oluza kwenziwa mhlaka 3 ngoLwezi. Benza lokhu ngesikhathi kumemetheka igciwane le-COVID-19 elizweni eselibulele abantu abedlula inkulungwane ezingamakhulu amabili 224,000. UTrump wenza imihlangano eminingi, kuthi ke uJoe Biden ukhuluma labantu abalutshwana ezabelweni ezijiyeneyo esenzela ukuthi abantu bangathelelani igciwane le-COVID-19. Okwamanje kukhanya uBiden uyakhokhela kukhetho lolu. Okwamanje sike sizwe ezamasiko. Siqhubekela phambili sixoxa lenduna kaZulu uNhlanhla Mangwentiweni.
Isizwe sakithi sigcwele izizwe eziningi phakathi. Ngesilungu National Nations, isizwe sigcwele izizwe phakathi. Labo abakomambo, labo abakomoyo, nxa bona befisa ukuthi hayi impande yethu sesiyigebhile esuka khonale kumambo yaze yofika lapha namhlanje. Inkaba iwela laphana egumini leliyana. Kuhle, akula nkinga ngakho, asivimbeli muntu. Lakho nxa amatonga besitsho njalo kuhle, amavenda kuhle, bonke kuhle nxa bebona ukuthi hayi nxa sigebhile impande zethu zithutha lapha, zithutha lapha. Thina sikhokhela ukuthi izizwe zonke ziphefumule. Ziphefumule ngoba khathesi impi siphelile, kuthiwa yi-independence, yikho ke asilankinga lakho. Yikho ke nxa uMike Moyo esithi hayi koMoyo bakhethe mina lapha, bangigcoba benza konke lokhu. Hayi ngokwabo umndweni uyabe ngena njani koMoyo?
Ubulelani lo bhekela Khumalo, siyabona ukuthi wagcotshwa ngamakhumalo sibili ukuthi abe yinkosi. Kodwa kulobaba uRaphael Khumalo laye uthi laye yinkosi, kube sizobuya noPeter Zwide Kalanga laye uthi yinkosi. Kume njani khonapho ke ndunankulu?
Hayi lapha Thembo baba Dube, hayi indaba icacile, sesayiqeda leyo. Sokusele nje abalahle nje amancane encane. Ubayethi wethu sekhona ubulelani lobhengula Khumalo. Le into yaqedwa ngabokho Khumalo, bayiqeda bonke sebebizene, bahlala phansi bakhuluma bacungulula, badlulisa iminyaka ngaze emibili emithathu lokho beyicungulula. Bathi sebeqedile lokho bayibhodla kithi emakhosini ukuthi makhosi, thina egumeni lethu sithola ithole leli. Thina amakhosi kwethu yikuvuma ngoba asoze singene egumeni lakho Khumalo, into yakho Khumalo. Yiko ke isiqediwe. Kodwa lezi ezinye inkunzi ezingaphandle ezazifisa uRaphael baseceleni, uPeter Zwide baseceleni, indaba isiqediwe njalo. Yikho libona singazidubi kangako ngabo ngoba indaba isicacile, isime ngendlela eqondileyo. Lakho kufakaza khonokho sengikhaphe inkosi yakithi endaweni eziningi-ningi. Ngatsho ukuthi safika khona le Blantyre Malawi, sicelwe United Nations Women's Discussion Forum, labo bambiza inkosi, bambiza inkosi. Lakho eKenya bambiza inkosi, lakho eSouth bambiza inkosi, lakho eKapa bambiza inkosi. Yikho ke hayi indaba isiphelile lapho, lapho nje yikuqondisa indaba kuphela.
Singathi manje kuyaphetha ngani laba belokhu besithi labo bazinkosi?
Hayi lokhu kuzaphetha babadube ukuthi inkosi yakithi singathola ithuba and izinto sezilungile siyilethe koBulawayo. Ezinye izinto umuntu omdala kudinga ukuthi uzibambe ngamakhanda. Ezinye izinto nje uyayenza ubone umuntu ezinuka amakhwapha egoqa umsila engena phakathi esigodlweni. Hayi into elula kakhulu, akule nto enkulu esingayitsho.
Abanye bathi inkosi iyafunakala, abanye bathi ayifunakali. So ukuba nenkosi kutshoni babantuweni ukuqondisa abantu khona?
Hayi mahlabe zulu bantu benkosi, inkosi ilifa lenu. Nxa sikhuluma ngenkosi khathesi asikhulumi ngenkosi leyana yakudaladala ukuthi ma inkosi ingavukwa namhlanje ithi kumbizo ayihlome madoda impi iqalise. Hayi asonkosi enjalo. Inkosi esikhuluma ngayo yinkosi okuthiwa ngama-English i-constitutional monarchy, i-head of abantu khonaphana. Ihlala khona phana ngoba nxa ngihlezi lapha mina njengemdlala induna, ngiyangikhuluma kini ngisithi bakwethu nginqunu ngoba ngiyakwazi ukuthi umkhokheli wami kakho. Kulo mkhokheli wami phezu kwami inkosi yami kakho. Kumele sigcwalise umlando lo, isihlalo sakhe lokuthi sihlezi khonaphana silungise izinto zonke. And lakho nxa kungabanjalo kuyageleza phansi kungena amakhosini wonke, wonke abakhokheli ezomdabuko bangene phakathi. And lakho nxa kume kahle, nxa labo abaphethe ezomdabuko beme kahle, bazavikela abantu nxa ezombangazo sezitshila lapha lalapha lalapha lalapha. Bamela abantu ukuthi hayi, cabangani futhi lina bombangazi alibona ukuthi abantu balamba la benza njalo banje njalo. Yikho ke inkosi yadingakala kakhulu 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 kazi.
Hayi ke udaba lwedluluma lapha okwalamhlanje besixoxa lenduna kaZulu uNhlanhla Mangwendi weni. Lalelani ngeviki ezayo siqhubeka phambili sixoxa lenduna kaZulu. Kuyisikhathi sokuhlelo lokholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngontungamile nkomo. Lamhlanje ngilomfundisi usenisibanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabonga ukwamukelwa kuhlelo lwethu lwanamhlanje. Ngibingelela njalo abalaleli bethu. Ngiyathemba ukuthi libe levikelihle.
Usiphatheleni lamhlanje?
Namhlanje ngifuna sikhangele udaba oluvelelwa kwabase Hebrew chapter ka 10. Ngizabala ngivela ku verse 23 ngisiya ku 25. Uthi kasibambelelenini ngokuqina kulo ithemba esilikholwayo, ngoba lo owathembisayo uthembekile. Njalo kasicabangeni ukuba singakhuthazana kanjani ethandweni lasezenzweni ezinhle. Kasingakudeli ukuhlangana njengalokhu abanye abajayele ukukwenza, kodwa kasikhuthazane ikakhulu njengoba libona usuku lusondela. Siyakwazi ukuba siphuma phakathi kwesikhathi se-COVID esilokhu singapheli, lapho amabandla abengasakwanisi ukuthi ahlangane. Siyakwazi ukuthi abazalwane singathi kumbe kusukela kubo March sokwedlula i-6 months abantu sihlangane ebulenjini, kubo WhatsApp, kubo makhalekhukhwini, kodwa ukuthi sibonane, sihlangane, sihlabelele sisonke sokuyisikhathi singakwenzi lokho ngenxa ye-COVID. Kodwa siyananzelela ukuba sokufika isikhathi sokuthi kuvulwe amabandla, abazalwane sebezaqalisa ukuhlangana. Manje nanti udube singabalahla. Siyakwazi ukuba ungahlala isikhathi eside usenza olunye ulutho, kugcina kusiba injwayelo, njalo ugcina usukwenza kusiba umkhuba. Manje bembona livesi esiyikhuthaza lapha kumaHebheru uchapter ka 25 uthi yena kasingakudeli ukuhlangana njengalokhu abanye bejayele ukukwenza. Ukuthi abazalwane bahlangane babonane kuqakathekile, ngoba ke nxa uhlangana labantu ukukhudumezwa yokuhlangana labantu abazalwane. Kuqakathekile ke ukuthi abazalwane kumaviki alandelayo singabi nomkhuba okuthi ungasayi echurch. Asibeni yingxenye leyo 50 kumbe ingxenye leyo 100. Njalo ungathiyi imask nxa usiya echurch. Hamba uthwele imask yakho, hamba uthwele isanitizer yakho. Njalo ke umthanda umzalwane, kodwa umthandela ufake isandla eside ebe ngale kwesandla ukwenzela ukuthi singathelelani njalo limkhuhlane. Kodwa ke ukuba nje nasangeni senze zonke izinto ezane sijayele ukuzenza, sikhuthaze ilizwi kaNkulunkulu. Ngoba izwi lapha lithi lona kuqakathekile njengoba sibona usuku solusondela. Usuku luphi? Lokuza kukaKristu. Kutsho ukuthi ke nxa uhlangana labanye uyakhuthazeka. Njalo laphana amavesi lane ngoba lapha ekuqaliseni kuyafuna ukuthi uthole abanye abantu abakuqinisayo, abakukhuthazayo. Sikhuthaza abafundisi ukuthi labo bathumayele ilizwi lokholo, kube nokholo oluqhubukayo phakathi kwakho. Ngoba inhliziyo kaNkulunkulu lithi lona ukukholwa kuza ngokuzwa ilizwi likaNkulunkulu. Ngakho ikukhuthaza kwakho bazalwane ukuthi bantu asingelelini ukuhlangana labanye. Ungathi wena mina ngisela ibandla lami selisebulenjini, akulanto enjalo. Hamba uyedinga ibandla duzane lawe lapho ungakhonza khona, uhlangane
zabanye abazalwane
akuyiphethe mfundisi
asithandazeni baba egama lika Jesu sithandazela abazalwane abasezindlini baqinise bebekwazi njalo bathola amabandla azabaqinisa ehambeni lwabo sikwazi ukuthi usuku soluseduze lapho uKristu azabuya khona egama lika Jesu yathandaza amen.
Uhlelo vuselela umoya silomfundisi usenisibanda thiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungamili nkomo
ukumanje sike sizwe kumaigobe kuhlelo lobasakhulayo
Lingali tshona njani mthwakazi omuhle zimbabho omuhle ngiyalibingelela kuhlelo lwethu lwanamhlanje igama ngumaigobe namhla kuhlelo sithakazelela impilo kamnumzana Mgcini Kelvin Nhliziyo umhlabeleli womdumo we-hip hop owaziwa ngegama lakhe lokuthi Kelvin uKelvin ubhubhe namhlanje ngibone ukuqhakathekile ukuthi sixoxe labontanga amalana ngomsebenzi wakhe njengomhlabeleli obesebenza qathalala ukuphakamisa idolobho lakoBulawayo ilizwe leZimbabwe njalo abahlabeleli abasakhulayo abajeneyo Inkomo ka Kelvin uthi uyaziqhenya ngempela ngobulawayo ukuze sizwe okunengi sixhume ubekezela umhlabeleli womdumo weAfro Jazz
bakithi akuhlanga kungehlanga ngamazwi enduduzo esinokuwathumela emulini nxa omunye wethu esethe wahamba emhlabeni kodwa lawo mazwi anzima kakhulu ngoba okokuqala ikuzama ukwamukela ngakho ke sithi dudu emndenini wabonhliziyo selihambile selulele iqhawe lomculo uKelvin ube ngumuntu osasemutsha kanti ke onguye akade phethe itorch eyezomculo ephakamisa njalo iflag phandle lapha kalale ngokuthula kalale ngexolo
Siyabonga bekezela ngamazwi akho entuduzo. Sixhume njalo umunye wabatsha obemazi uKelvin umnomzana Mthabisi oniyasiphephe.
Yazi ukutshona kwaKelvin kusidabule inhliziyo namhla ekuseni esifuka sizwa ukuthi kukhona osokwenzakele. Mina Kelvin ngibemazi kusukela umnyaka ka-2016 saqalisa on VTV and siba interviewer kuma shows esasukwenza at that time. Ikho lapho engaba mazi khona personally. Ngibemazi as umuntu okade ehlala ihambo and willing ukuthi reach out to abantu, you know. Usebenze kakhulu as a musician in music yakhe isithinte ngaphakathi you know yasi impact ezimpilweni zethu and yazi ukuthi baningi abantu abadabukileyo njengathi as young people
ubuhlungu umoya wami ungiyaphulile
hayi siyabonga Mthabisi ngomlayezo wakho sigqiba ingxoxo yethu asizweni umlayezo ovela ku MJ Sings omunye njalo umhlabeleli womdumo weAfro Jazz
qala ukuba ngazi Kelvin 2014 this was my first gig and then performer lab I'm just performing a cover song and my first performer abuya yini backstage athi Ntwana you have a gift please just come to a studio some next week and just record something my figure studio I recorded my first single Our Story and like it went all out kanyenzile artwork kanyenzile all the promo stuff umuntu like obeqhena ngokuba nguye no ayisilahlekelo man silahlekelwe
ingoma ka Kelvin uthi good Bye. Ule muli ya Zimbabwe, ngithi ilanga leso. Ule muli ya Kelvin, ngithi ilanga leso. Ule muli ya Kelvin, ngithi ilanga leso. Bwane lukwa na mshaa Zulu Gandaba, aslanga neni ngolwesi bili ushelo The Connection, lilami umaikove, 8-9 PM, lapa, msakazo inu West Studio 7. Bye-bye!
Sewa wankulu umaikove. Silu kwa lapa ushelo letu, ulo na mshaa nje, uoliba nilisa wankipstube, ngisiti, aslanga neni kuseni, 6:30 AM.